So we see card descend of a VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 kuLwezi 2021 ngoGift Dube. Endaweni zethu lamhlanje, uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 uthwalise nzima abokholo lwesiKristu kusukela nyakenye.
Waphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa.
Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaleminyaka esuka kutshumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ihlelo lothu lokuhlaba labo bantwana lugxile kakhulu ezikolweni.
Uhulumende wakwele South Africa uthi uzephikisa udaba oluphanyekwe emthethondaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ucwaningo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches luveza ukuba amabandla ezokholo lwesiKristu aphambaniswe kakhulu ngumkhuhlane weCOVID-19 kusukela nyakenye. Umevisi Gama usedulela lolu daba.
Omunye wabenze uphenyo lolu njalo ongene umhlangano namhla owethula impumela yalo, umfundisi Kenneth Mthatha, uthi kunengi kakhulu okuphambaniswe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sabona ukuthi wonke lokhu kwaphazamisa ibandla kakhulu ngoba abantu abeza ebandleni labo baafekthwa lawo ama-lockdown lawa ngendaba ye-COVID-19. Kwa-affecta imnotho yabo, kwa-affecta ama-families abo. So ama-challenges onke lawa aphuma ku-COVID-19 ale direct le indirect impact ebandleni.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla.
Ngoba abantu bahlala isikhathi eside bengayi ezinkonzweni, bese sabela khona ukuthi lungamemetheka njengoba nje ama-church engaba yiloko kuthiwa yi-super spreader. Lokhu kwenza kwaphambaniseka izinto eziningi. Okokuqala, abantu balahlekelwa ubudlelwano labazalwane, kwenza labo abalokholo olungaqinanga babuyela emuva. Kwathi le minikelo endleko zokubamba amabandla atshiyeneyo zehla kakhulu ngobana abantu babengasabuyi ezinkonzweni. Njalo nje kathi lokholo lwabanye lwaphola, lona kumele luhlale luvuta.
Umfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi lesi sikhathi sobhubhane sikuveze sobala ukuba ibandla lesiKristu lilomsebenzi omkhulu wokuhola abazalwane kwezenkolo, njalo lilokhe lisalisawudo lelizwe lomhlaba.
Ibandla lithola isikhathi sokuthi likhankase lincedise uZulu ukuthi ananzelele umkhuhlane weCOVID-19. Kube ngumsebenzi omkhulu kakhulu ngoba sibonile amabandla eletha imbheda, eletha izingubo, encedisa ngemithi, encedisa ngezinto ezithize ezehlukeneyo, zingena endaweni zezibhedlela, zingena lapha de kudingakala khona abantu bekhathazekile kodwa ibandla libe khona labancedisa. Ngakho iCOVID itshengisele ukuthi ibandla lokhu lingusawuthi wabantu, lokhu lingusawuthi welizwe lethu.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siphathisiwe Ngwenya uthi amakholwa aphazamiseka kakhulu ezinkonzweni.
Hayi, mina ngiboni kungumbono oqondileyo lokhu ukuthi bona ichechi ivulwe bese kuvunyelwa kuphela abahlatshiweyo ivaccine. Akusho mbono oqondileyo lowo ngoba abantu ngabe sesontweni bakhululekile de besiyakhonza uNkulunkulu, bedumise uNkulunkulu. Ma sokuzafakwa ama-restrictions ukuthi abangahlatshwanga bengaathendi i-church, mina ngiboni kungumbono oqondileyo, akulunganga.
Ekuqhamukeni kwalolu bhubhane enyakenye, uhulumende wahle wamisa abezenkolo ukuba bebuthane emabandleni kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kusenjalo, ikansili yedolobho lakoBulawayo ibambene lohlangothi lwezempilakahle sebeqalile uhlelo lokuhlaba abantwana ezikolo abaleminyaka esukela kuJumi lasithupha 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. U-Anastasia Ndlovu usedulela lolu daba.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abedlula amakhulu amahlanu 52 bahlolwe batholakala belegciwane le-coronavirus. Abantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,699 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyakenye. Ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 elizweni kwenze ukuba uhlangothi lwezempilakahle luvumele abantwana abaleminyaka ephezu kwe-10 lasithupha 16 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlanelo. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yedolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthi baqale ukuhlaba abantwana laba kusukela ngomvulo.
Kususela ngomvulo zilitshumi lanhlanu kwephezulu siqale ukuhlaba abantwana abaleminyaka elitshumi lesithupha labaleminyaka elitshumi lesikhombisa 16 and 17 years. Iningi labo lisezikolweni. Ngenxa yalokho ihlelo lwethu lokuhlaba laba bantwana lugxile kakhulu ezikolweni. Sisebenzelana la logatsha lwezemfundo yaphansi esingathi i-primary and secondary education, okuyiyo eqoqa laba bantwana lababalisi babo abakhangele ngezempilakahle ezikolo, kuthiwa ngama-school health masters, asebafundiswayo ukukhuluma lezakhamizi ngathi abazali labantwana mayelana nalolu hlelo.
UDokotela Sibanda uthi bancediswa kuhlelo lolu yinhlanganiso ezimeleyo.
Sinenhlanganiso ezisiphathisayo ezinjenge OFID, Organization for Public Health Interventions and Development. Zizosiphathisa ngezimota lamafutha awalezi zimota kunye labongikazi kumbe okuncinyane okuya ethunjini ukuthi ngesikhathi besebenza laba abongikazi bathole nje mbijana wokunatha kumbe owokudla, ngoba umsebenzi lo mkhulu. Siyazi izikolo zakoBulawayo ikakhulu ezemfundo ephezulu ama-secondary ezinye zilamakiyasi amaviyo angafika ichumi kumbe edlula ichumi. Singathi istreamu sinye ngasinye form 1 obathole esikolo beyi-10 classes kusiya phezulu. Lokhu kwenza umsebenzi lo ube mnenga kakhulu, ngoba kutsho ukuthi siyabe silanda ikakhulu form 3 o form 4, form 5 labo form 6 ezikolweni ezithile. Yibo esiwahlabayo siqale ngomvulo. Okwakhathi luhamba kuhle uhlelo, izibalo sizazizwa ngokuhamba kwesikhathi ukuthi sibone ukuthi siyehluleka kumbe yasehluleki.
Umzali olomntwana ohlatshwe ijekiseni unkosikazi Nokuthula Mlotshwa uthi sebathola incwadi ezazicela ukuba bavumele abantwana bahlatshwe.
Abantwana hayi sebona sebevunyelwe ukuthi behlatshwe, sebevunyelwe ukuthi behlatshwe kube le ncwadi ezisayinayo ukuze abantwana bevumele ukuhlatshwa. Hayi siyakubona kwaza kube right ukuthi bevumele ukuhlatshwa.
Olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uyalwamukela uhlelo lolu, kodwa uthi ukhathazekile ngokungafundi kwabantwana asebezaqala ukuloba imihloliso.
Abantwana laba bahlala isikhathi esikhulu bengafundi, bahlala isikhathi esiningi bephonga ukuba yibo kuthi ababenhlanhla abenza ama-exercises, kodwa bethu abaningi, ngathi abaningi vele 99% abenza ama-exercises ngoba abanamali, akulamali
kweleZimbabwe kulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kugciwane le-COVID-19, labedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million eyesibili. Yimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kaMbathi Ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, uMnumzana Njabulo Nzuza, uthi lolu gatsha soluphanyeke amaphepha emthethondaba luphikisa isicelo sezinye izizalwane zeZimbabwe ezilama special permits ezifuna ukuphiwa ubuzwe okugcweleyo, ama permanent residence permits. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Uzuza utshela umsakazo weKhozi FM ukuthi ugatsha lwakhe luyaphikisana lezi zato zonke eziphiwe umthethwandaba yilabo abathi kufanele baphiwe ubuzwe bakwele South Africa.
Ukuze uthole ubuzwe baseSouth Africa ngokugcwele, ufuna uku-aplayele. Uma usuku-aplayelile, sikwazi ukubuka le case yakho njengoba usuku-aplayile, bese-ke siyakwazi ukuthi senze njani, futhi uyakukhwalifayela ubuzwe njengomuntu one by one, okusho ukuthi case by case. Ngoba into ye-permanent residence akusiyona into ovele ufake i-blanket approach yokuthi wonke umuntu noma nali abantu laba bayakhwalifaya bakuthole. Ubukwa ngomuntu ngomuntu.
Ngenyanga ephelileyo kulezinye izalwane zeZimbabwe eziye emthethwandaba we-High Court ziwucela ukuthi ubambe ngamandla uhulumende wakwele South Africa ukuthi anikeze ubuzwe obugcweleyo loba ama-permanent residence permits kubo bonke abaphiwa ama-Zimbabwean special permits ngo-2010. AbeZimbabwe laba bathi kufanele baphiwe imvume yokuhlala kwele South Africa kokuphela njengoba sebele minyaka elitshumi bephethe amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi vele bekungalunganga ukuthi kube labahambisa uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Into eyenziwa yiwo wahamba esithi uyamela abantu engazange wakonsulta even umuntu oyi-one wazenzela ukusekhanda lakho, waphazamisa kakhulu. Kwakumele ukuthi bona belinde iSouth Africa ize ikhiphe isinqumo ukuthi iyenza njani ngala maphemithi aphelayo ngokupheleni kwalo mnyaka. So mina kagabele South Africa ngiyabonga ukuthi isasinikezile ithuba lokuthi i-cabinet izakhuluma ngalolu daba. Asisilindeni sizithi i-cabinet izathini ngoba la maphemithi uzwele lawo i-government eSouth Africa.
Amaphemithi ohlobo lwe-ZSP akundaba mlonyeni kakhulu njengoba ezaphelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi. Kodwa kuze kube manje uhulumende akakaphawula ukuthi azavuselelwa kumbe azakwesulwa. Inkulumo kaMbathi Ntambo Nzunza ibisibangele ukuxokozela ebulenjini be-intanethi kulabo abangezwisisanga sebesithi kuthiwa uhulumende usebhalele emthethwandaba ephikisana lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi ohlobo lwe-ZSP. Kodwa ke uNzuza uthi isinqumo asikathathwa ngalolu daba.
Siyazi ukuthi na uHome Affairs ikhona i-submission oyiyisile kwi-cabinet, but isinqumo asikathathwa ngendaba yokuthi yena azo-extendwa noma kuzokwenzakalani. But esingakubeka nje phambili khabazele ukuthi uHome Affairs unalo umbono wokuthi ayikho into noma i-permit okumele ikukhwalifaye ukuthi uthole enye i-permit.
Sekulamaqula ambalwa kwele South Africa akhankasela ukuthi amaphemithi la angasavuselelwa ngoba besithi abeZimbabwe abalamaphemithi la bathethe imisebenzi yezalwane zakwele South Africa. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingothuso Khumalo.
Umfundisi Tapiwa Freddy owenhlanganiso ye-Goodness and Mercy Ministries umiswe emthethwandaba namuhla eHarare esethuswa icala lokudlwengula intatheli zindaba ye-ZBC. UFreddy kuthiwa wadlwengula owesifazana lo emthembisa izulu lomhlaba. Kodwa akusahambanga ngemfakanelo ngoba abazali bentombi yakhe babefisa ukwazi ukuba bathandana ngaliphi njengoba yena wayekhokhela inhlanganiso yokholo lwesiKristu njalo engumuntu otshatileyo. Kulestok namhla uhlelo asiyihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane we-COVID-19 lokunye okubhekane nabesifazana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa kuphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Singangeni kusigaba esilandelayo sibe sihlangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umnumzana Stephen Bannon okuthewa wathelela idale leCongress kulandela ukwala kwakhe ukuyafakaza ngakwaziwo ngabangena edaleleli ngozibandlela befuna ukuthi kumiswe ukubala kwama-electoral votes kumiswe namhla emthethwandaba kwelemelika. UBannon uthi uvikelwa ngumthetho ukuba angamiswa emthethwandaba ngoba wakwasebenza lwayengumongameli uDonald Trump. Abasekeli bakaTrump babefuna kumiswe ukubalwa kwama-electoral votes besithi waxhulwa libandla lamademocrats. Akula mfakazi oveza lokhu. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ukhangelelwe ukuba uzaxoxa namhla kabanzi lohulumende wakwele Nigeria ngokuthuthukisa umnotho welizwe leli, uhlupho lwamaletsatsha nokunye. Umsakazi weVoice of America ubika ukuba uBlinken ukhulume phose ngokufanayo ekwele Kenya. Akwaziwa ukuba wayangaphi uPlan Show wayedlala okumangalisayo umdlalo wetennis okuthiwa wadengulwa ngomunye owake waba kudale eliphezulu lebandla elibusayo kweleChina. UPlan Show uselesikhathi eside wanyamalala, ngakho-ke iWomen's Tennis Association ithi kuyethusa okwehlela untombazana lo. Bathi kasalobile bunenjini bokuxhumana obeTwitter, kukhona okwethulwe kweminye inkundla okuveza ukuba kuyaphila, kodwa i-Associated Press ithi akucaci konke lokhu. Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwebandla leZANU-PF leMDC Alliance phezu kwezithembiso esezigcwaliswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukungena kwakhe embusweni. Izolo ilizwe leZimbabwe lifikise iminyaka emine umoyi uRobert Mugabe egenqulwe embusweni libutho lisithi wayeselawulwa yizigebengu kanti njalo esehluleka ukulungisa umnotho. Ekungeneni kwakhe embusweni uMnangagwa wenza izithembiso eziningi ezigoqela ezokuvuselela umnotho, ukuhlonipha amalungelo oluntu lokusungula imisebenzi. Lanxa abebandla lakhe leZANU-PF sithi usezifezile izithembiso eziningi, abanye bathi uMnangagwa uyazehlulekela besithi njalo umbuso wakhe mubi okwedlula okwaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Juma lelunga leMDC Alliance uMnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Izithembiso lezi yazuthayo engena embusweni kazifezekanga, ikanti-ke khonokho ayesithi uzakulungisa kube ngcono sikubona kusiba wese. Akulanto ebambekayo aseyenzile uMnangagwa lokhu ewangibhele nayo yikhuphu ekaNovemba 2017.
Nasi indaba babachuma kuthi akulalutho olubambekayo solwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Lokho kusho nje ngumuntu ongavuli ukuvuma iqiniso kumbe umuntu olobona. Yilenge izinto esizenziwe ngembana kokungena kukababa uMnangagwa embusweni. Siyakwazi sihambile ekhethweni ngo-2018 ukhetho lwe-free and fair olanqonywa lazolanqonywa yi-America nabanye. Sisuka lapho sibonile ama-infrastructural development okuqale imigwaqo kugcina le damu elikhulu elangapha kithi emadebelelendi igamu likagwayihlangane. Lelo damu lizanceda kakhulu uMlawayo ukubana abe namanzi okuzenza ukubana ama-industry akwanise ukusebenza kuhle ngoba akasebenzi kuhle xa kungenamanzi ama-industry. So konke lokhu kuthengisela i-focus le-vision ekababa uMnangagwa engena ukubana hhayi ukubana into le ilunge asiqatheni kuthi kungikhethe i-infrastructural issues zethu imigwaqo yethu ukwenzela abantu kwanje uhamba from point A to point B. Onke yenzakalayo Zimbabwe yonke nje jikelele.
Baba Ndlovu, uyamuzwa uyakhuluma ubaba uChuma, ungathi kungaphi lapho uMnangagwa asilela khona? Iziphi izithembiso mhlawumbe ezimqoka asehlulekile ukuzifeza?
Siyamuzwa kaChuma uyakhuluma, kodwa singathi uyatha inganekwane nje. Ukhuluma ke into engenzakaliyo. UMnangagwa wathembisa izinto eziningi. Okokuqala, wathembisa ukuthi-ke ezomnotho zizathuthuka, umnotho eZimbabwe uzathuthuka, uzaqeda i-corruption, uzalungisa konke ongabe kuyahlupha elizweni. Yiko kambe kukhulunywa ngemigwaqo lezi, inhlelo ezazivele zikhona. Umgwaqo lo osuka eplant usafika eMtare udlule eGweru leHarare, uvele umgalo wawuthiwa ukhona wenziwe ngekampani e-South Africa. Yena-ke asewenzile ngo yilo osuka ke-Bed Bridge. Ukonda ya Harare kodwa zinhlelo ezazivele zikhona sezisenzakala. Esingeke sinike i-credit ke mina ngakwazi ukuthi afika kwenza yena ngoba zinhlelo vele zazivele zikhona zisebenzeka. I-corruption ke ayiqedanga singathi ke uthe i-promoted uthe phambili. Ilizwe silibona ke selirana ke ikhatheli eyodwa ekatagwereni ukuthi nguye osekhona ku-fuel. I-price ye-fuel isidura umgaro wayitshiya i-19 ingasodola isikho watshiya i-19 ingasodola obheka thesi izinto zonke lezisezakhwela i-fuel ke isiku-$40. So akulanto nje esingathi singawayenze bambheka i-economy ke is nosediving iyaphansi ukuthi izisebenzi lokhu ezihola ibhondi engathengiyo amapasipoti abantu abawatholi kaphumi kodwa ngesikhathi sikamgabe kwakungono laye wayelothuku laye kwakule corruption kodwa-ke sesimkhompeya-ke lalowo owayengukondaktha wakhe kubhasi yakhe bedrayiva ukondaktha-ke ukhanya uhesi kazange afunde okuhle azasale kulungisa kumgabe ukhanya wakufunda nje othuku kuphela abantu bayabothwa ilungelo loluntu kalikho elizweni ngesikhathi sikamgabe kwakungasayenzakala esekuenzakala ukuthi amandla aphikisayo bathi besiyayenza imihlangano bathola amarodoku bathaywe ngamapholisa baboshwe sikubona-ke sekusenzakala-ke ngesikhathi sikamnangagwa uchamisa uchaywe emaswingo uchaywe emkare izolo emadebele north enkaya igijisiwe njalo kambe yilo ilungelo loluntu na ekhuluma ngalo ukuthi usezalilesa njebesithi yena-ke u-Second Republic.
Baba Chuma, uyamuzwa uNdlovu lapha uthi uMnangagwa muvu ukwedlula umgabe la kundaba zamalungelo lapha uthi ayephula amalungelo labochamisa bayaliswa ukwenza imihlangano.
Mina ngizalwa intombi yakoNdlovu. Nami-ke uNdlovu lo inkhomala yathi ukuthi ngubani bami sibili. Ngiyesaba ukuthi angafike endlini ukuthi uyithuthi emsakazweni umali ukuqamba amanga. So yingela ngithi umali ubuyaphosisa. Into ekhulunywa ngubani bami lapha yinto le ekhuluma ngokuhluthelana njalo yinto yokukhuluma ngabantu abasebelibhokisini njengephathi yabo. Kodwa-ke njengoba ngikushilo iqhinto likhona kumuntu ofuna ukuvula amehlo azibonele ukubana sivula ngabisiya na. Siyakwazi yona sisuka embusweni ode utshonisa ilizwe more ngoba umbuso kababa umgabe wawulungisibili kodwa wawumbuso kanisho ukuthi umbuso wamatropilisi ukuthi wawumgabe angaye bantu ngabagcelela fana ngemirali abantu ukuthi heyi sifuna i-bonus noma kungelabantu womgabe i-bonus khonapho usishukulale manje imali yakhona izavela na. Ngisho ufaka ilizwe ezigqeledini ezikulu. Ngiyakhumbula kulo minyaka futhi athi ngathi bona abantu bekuthi kunzima kuthele nzima lapha kumarenti kapha lamanzi emakhansini ngale kuyadura umgaba kuwalichikani izikole zonke ziya kona fana usenza kona kwana usufaka ama-councils ezigqeledini ezinzima umlimi becile besehlule kusebenza kuhle. So asuke umbuso o-right onjalo umbuso ofuna uyichaza abantu namandla kube ngento engekho.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF ubeqoka endawonye lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu lithiye indlebe kusasa ekuseni lizwe ihlandla lesibili lalingxoxo. Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende weMelika.
Ele Melika selifake uluhlu lwabethulelwa izijeziso zenotho isizalane sakwele Libya u-Osama Aukoni Ibrahim. Phansi kweziqondiso zikamongameli welizwe kusahluko se-Executive Order No. 13726 kulandela ukuphatheka kwakhe kucuku lokwephulwa kwelungelo loluntu ekuhlaselweni lokuhlukunyezwa kwabokuza kwele Libya. U-Aukoni nguye umqondisi wejele elidume ngokuhlukumeza izibotshwa ele Al-Nasser Detention Center elisedolobheni le-Zawiya kwele Libya elaziwa njalo ngegama lokuthi Osama Prison ngenxa yocuku oluphathwa ngalo abavalelwa kulo. U-Aukoni waziwa njalo ngokukhokhela imisebenzi yokuthunjwa kwezibotshwa ezivela kwamanye amazwe ikakhulu ezizwekazi le-Afrika zisiyagqilazwa zisetshenziswa yizinothi leziphathamandla zikahulumende kungela nhlawulo. U-Aukoni leqembu labantu abakhokhelayo batholakale bephatheka kuzehlakalo eziningi ningi zokwephulwa kwelungelo lezibotshwa ezivalelwe ejele lakhe lokuhlukunyezwa kwazo okugoqela ukudlwengulwa kwezibotshwa zesifazana, ukutshaywa, ukuncitshwa ukudla lokuphathwa loklubhu ngendlela ezehlukeneyo. Ngokubona izijeziso ezafakelwa lundoda ngabenhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ugatsha lwemelika olubona ngezemali olwe-Department of Treasury soluthatha leli nyathelo ngenjongo yokuvisa izehlakalo zobubi ezenziwa ngabantu abatholakala bedala amacala okuhlukumeza abanye lokwephula ilungelo lezizalwane zakwamanye amazwe eziyabe zibalekela ukuhlukunyezwa emazweni azo omdabu zisedlula kwele Libya kumbe zizama ukuhlala kulelozwe zizama ukuyadinga impilo engcono kwamanye amazwe. Kucho umqondisi wehofisi elawula impahla yabakwamanye amazwe, u-Director of the Office of Foreign Assets Control, OFAC, Andrea Kaki. Siza qhubeka sisebenzelana lamanye amazwe omhlaba ukubumba indlela lemigoqo elakho ukuncedisa ukujezisa labo abahlukumeza abanye abantu lokwephula ilungelo loluntu emizameni yokuvikela labo abephulelwa ilungelo labo. Kungalesi sizathu u-Alkun esebanjelwe impahla yakhe yonke lomnotho wakhe wonke eseMelika ukuze engenelisi ukuyifinyelela. Kuthi izizalwane zaseMelika ezingasetshenziswa nguye ukuthi afinyelele leyo mpahla kuzamele zimangalelwe ukuze lazo zibotshwe ehofisini yakhe eye-OFAC. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthi, sizaqhubeka sibambisana lamanye amazwe omhlaba njalo sisebenzisa wonke okusemandleni ethu ukusekela lokuvikela labo abahlukunyeziweyo ngokuveza mgceke labo abenza imisebenzi yocuku yokuhlukumeza lokwephula ilungelo labanye abantu. Siyamkhuthaza uhulumende weLibya ukuthi akubone kufanele laye ukuthi akhanyelisise udaba luka Alkuni labanye bakhe asebenza labo ukuhlukumeza lokwephula ilungelo loluntu uze bonke bajeziswe.
Lo ngumbono kahulumende wakule Melika.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singabesiwane sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 uthwalise nzima abukholo lwesiKristu kusukela nyakenye. Soluqalile uhlelo lokuhlaba abantwana kobulawayo abaneminyaka esuka ku-10 lasitupa 16 ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende wawo le-South Africa uthi usephikisa udaba oluphanyekwe emthethwendaba ngabadabuka eZimbabwe abafuna ukuphiwa ubuzwe obugcweleyo kulelo lizwe. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubonisa ngo-Gift Dube sithi asidibaneni ngo-past 6 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.